sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthwakazi ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 9 kuLwezi 2023. Igama Muntungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo emxwayisa ukuthi exoshe amakhansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCCC. Wake waba ngumsekeli kamphathintambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokupe uza kugwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile ku-TCCC. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. UMakone utshele iStudio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. UChabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila e-TCCC lamalunga ePhalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Lokho kusolwa kakhulu ngumholi we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa iZANU-PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izalankomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqemba avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi-ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona lawa amaqembu amabili kakhulu. Siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo leZANU-PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa. So thina-ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court sihlezi kusho ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa. Ngokunjalo-ke njengoba kade ngitshilo ngaphambilini ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona lawa amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba. Ngakho-ke sikhangana ukuthi inani labantu abazohamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest yikuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa-ke bazefuna ukutshengiselana ukuthi olamandla ambani.
Kodwa umumo unjani khona ngapho kubulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivotelwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe, njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakobulawayo?
Nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo. Okwakuqala politically kuthule kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi kobulawayo kuveleka kuvamanga ukuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izawo zelizwe. Ngokunjalo-ke kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukathi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi sokuphuma ukuthi kulamaqembu amabili. Then socially abantu nje baloku belokumangala ukuthi kanti kungantwa ngamadlwana into yakho neyenzakala ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba lengqenye futhi la iphosela amaphepha songazantwa nje kungamadlwana okuyinto kwakhona then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kanti nxa kuzadlaliswa imali engaka phose engaphezulu kwe $5 million kambe imali kanti ngaza kuncedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazi lama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngathiwa leyo mali ikhanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi ibandla nxa sikhangela ama-candidates futhi abiseleyo nxa zonke asingeke sithi kuloo mehluko iZANU-PF la ifakile abantu bayo abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabu wabo kutsho ukuthi kayisibo bemathebeleleni i-CCC kathamisa la ifakile okuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi-ke la i-CCC kathabanga la iphosela abantu abaningi ngaphandle nje kwe-Ambrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleni so sokungantiwa nje ngamadlwane ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kuwini i-opposition siyakwazi ukuthi i-opposition ivele kayilamandla in terms of izimali so bazayo nje bebanga umsindo khona ngale parliamente kodwa intuthuko edolobheni lakobulawayo hayi kuzasihlala kunjalo imakhansili nikho laba esingantu azile themba khona ngoba nxa kungenzeka kuwina ama-councillors bangene ngomfutho sebengathuthukisa kwidolobho lakobulawayo ngama-bylaws le mthetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma-directors ebulawayo city council kodwa kuma-members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona i-CDF leyo kade kuvele kulama members e-ruling party kuvele ku-cabinet ende edluleyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakhona azange yacaca ukuthi kwenzakalani singeke sisho ukuthi sikhangele izinto ezimangalisayo ezingenziwa bezingabangelwa lukhetho lolo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-studio 7 kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edale le-Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu kubika umlondolozi Ndlovu
lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edale le-Nomination Court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngaphi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, athi ukuba wathatha ngaphi amandla. Akasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, ukutsho ukuba ukhetho alusoze liqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Kalipan Pugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzeka so le nto izoba academic besides ukuthi akula ma-bases of i-appeal awu-appeali phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya
uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu
akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe part of the process basebekhutshwa kufakwa laba bayibo ababethandiwa ababefefa so akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibabenjani ababephumile abafayo
ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba inqishi ecubungulayo zombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthuchisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambela iqiniso ukuthi ha lezo nkokhelo zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenza ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-Nomination Court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasificaminwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF namacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokope labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uzagwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiyalalo kwele Dubai. Sixoxe lokhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enzelelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalele ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona yikuthi bebeqala yini ukuthi bebetshone engenise ifiweli ngesitsotsi soneso, ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabweni ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebe sebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonokho kuyabe kusenza sibe le mbuzo yikho phela kuthethele isikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya lo Mokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngikucabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela ungathola ukuthi bona lavo ke kuyikuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwe ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezano zivotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hhayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulomnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo labona laba kambonti kukhona singakujabulela
omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabotshi kore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakho uhulumende kamnankagwa omunye engathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi
Ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshengisa ukuthi udinga ukuthi elatshise ingqondo ngohulumende omdala kamva ukuthi utweni u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo lo ofrederick shava ababe besithi abantu besifa nge-gograwund bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi se-wilovero ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya e-church kuyati ukuthi betshintshe indlela abakholwa ngayo ngabe mbentwa ngabantu esizwa ukuthiwa sebesiye zinkonzo yonti betshintshe wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise so umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha kangikwazi ukuthi kuyini okutsha izano bantu kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza konoku ababekwenza lakudala lanini lanini okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga betshaya ikhuu amasotsha ebeyasebenzisa ukutshaya ikhuu kodwa akulanto esingathi intsha ezanini yama-80s ezanini yabo-90 ezanini ka-2000 kulokhu kuyizano naleyana embi eyenza konke ukuxhwala
umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana SFD Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas umqondisi walenhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee utshele umsakazo weVoice of America izolo ukuthi banengi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga
into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso kufakwe izikhathi phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhathi zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona yiyo indimba yendaba kumele ingane iyacubungula okwakathela
ye size laphana imelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael lokho kungabe kusichona
hayi angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezelwe ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kucenta pha eGaza ngemva kokhetho labo khona abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe kanjani yiyo ekhokhelayo yikho nxa kuyukuthi kuzaba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas liyalikhokhele i-Israel akube njalo kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi-ke iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas indikimba yendaba yokuthi izivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandle labantu bepalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha kuzaba la mazwe apalestine kube njani njani lokusekelwa kona i-Israel ihlale njani ilokuthula Abanga siko sivumelwane sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nathi zakhokhelwa ngobani kumbe nasoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamaye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza, kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza, ngoba nxa kuzothi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi, esinye nesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesi sivumelwano sakhona esokubana kufakwe izikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume, hayi kuzafuna abadala sibile endlini abaye abangathi banjani abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezi ngunzani thi kukhulunyike indaba leyi izikhathi sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni ikhroniko ithi umnumzana Sengezochabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Enkundleni ake nilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoThabangu lapha. UThabangu lo uzazakhathale ngokurikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanu ento esiyibhekile amadabu kambi esila asefakwe othiwa TCC into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguChamisa yiyo esiyivotelayo le ekaThabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noChamisa wethu abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye kustudio 7, kustudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kulowa walowe gqumgqumshelele yakhe lo. Siyacela ukuthi walowe ke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi. Simthwakazi Republic Party. Siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka ma umlimi engasizwela. Kulo ugcile esiphansi kwabo kwamanje uzogxeka iMRP baba uhleke ugxeka iZANU-PF yedilive inotho etshontshela abantu baseZimbabwe, kodwa uzogxeka iphathi ezinamayo nje iMRP. Ma uza kuthi yesi abantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia, but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lapho lokho sokungenzeka baba, siyacela ukuthi ukusihloniphe baba, asithandi ukuthi siwe siqebhala nabantu bezimbabwe adina kwaselihlonipha njabo baba bethu, kodwa ma usuzosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphi baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehlunika ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Studio 7 ndivuka njani njani nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uThabangu limsapota then uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwayo akalisitshele mfuno yi-1 nje e-MRP angena asitshele ukuthi uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwayo nguThabangu. Okwesibili mfuna ake lisitshele ukuthi otendayi labochirwa laba basebefakwa nguThabangu kathesi ubafakele ukuthi ngamaNdebele yindawo. Funa ke lisichazele khona lokho nabantu be-MRP eseliswele umsebenzi. Umqondisi manje sesebenze ekontrakti yegoli lapha akasela plani lana lisela plani seliphelele into yokwenza selibhizi ngokube libayiritbar umsimbi. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labochirwa bafunani kuThabangu ngila kudlala ngathi lini ufa bafunani ngabantu bezindebele labo otendayo labochirwa labe sizwa ngabo uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani. Funa ke lisitshele khona lapho nabantu be-MRP aniselisele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani ufokasiwela mpingelele basakazi bami. Sometimes siyazifunda indaba zenu ukuthi zimnandi, kodwa ke siwazi izwisa ubuhlungu thina abanye. Sizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngalabo abantu wena elikhuluma nabo labo othethe ncube lohulumende wakhe. ubaba lo mayithena akola ibangathi abantu abancindezelweyo iwathi njani thina sikuphi ngoba nje sicule nje yithi
yena ngithi yena engathi mayisidle iqumbile labantu bakhe lapha manje ende zasho ende yabona ke manje lo mbuso wakhe wokwabo lo madodo owezana uPF lo bekani ke sebetanasa ke manje batanasa phela lo into benza manje bambuza straight lo angithi badla bona baqumbile right right mayithi baphi ngoba yintena bakhe abantwana basuthu kwamele kwenziwe imatch from Botswana kweze imatch from Joza lapha eMzansi imatch from Bulawayo until ngaphi ngaphi from Harare sikgene eZimbabwe lana ebazalwane kathi yini kahle sibhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo laba bakhuluma wabo abothethe incubelo uhulumende wakhe lo mayithi abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
bonani basakazi be-Studio 7 ngalibingelela labalaleli hayi siyabizwa abantu laba abasapota i-MRP abanye bangikhona nxa sithethe abanye asitsho bonke bona ababahlala sebethukana le-TCCC sicela ndihlukane lebandla le-TCCC i-TCCC ayingeke idilizwe ngitshaba ngaso bantwana abancane thina esilandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunisukuzangaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehluleka uquma ilizwe lina manxa selisilwa linalodwa livele lingelabantu lingabhodleli TCCC lisapote uChabangu ye-TCCC uChabangu akulanto ezayenza kabuzelini elabuya lisithi lilwe lathina since lokhu elavula licasa into zenze MRP alikaze lithole yena ukhansila even one so lingabhodleli kithi ayisithe sathi lehlule ukuqumilizwe kuze kuyefika esikhathini sokuthi lilwe lale ubhuti othi yena abakibo kambongeni ngababuye abanika iloya bebophisa uchamisa kathathe lelo loya ayenika laba ababotshiswa umqondisi abapikayo be-MRP behlukane lebandla le-TCCC behleleke kahle asifuni ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu bekele ube lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcinwe ngama girlfriend bengafuni ube behlala bekhuluma kubi nge-TCCC unganto wathini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambeli nika upresident wakhe bekhipha ababa amalunga asejele uChamisa ngeke azabobutshela ukufa kwambongeni sisemtini thina mina ngaze ngife ku-TCCC uChamisa kangeni indawo andimfuni ukuzikhulula mina eZimbabwe alike lihlukane le-TCCC
Studio 7 siyabingelela cela nathi likhuluma amarekodi ethu likhulume libale indaba zethu uChabangu vele abantu beZimbabwe bengamvoteli uChabangu vele yidoti lobhugeni yidoti noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni abantu besindebeleni abantu besindebeleni kabalwele iparty yabo belwele iparty yabo abantu besindebeleni bonke bavotele umuntu uChamisa kodwa uChabangu lobhugeni vele bahamba bedibiza abantu besindebeleni abayenza into yabeyi-one hayi lokho kuhamba beyeqala beyeqa bethi jwajwa beyeqa bethi jwajwa into abayikhuluma abantu besindebeleni ndathi asiyazi asiyazi ngoba ngani maitheli izanu pf yatanazi sithwale senzima sigcwele ebhola sisayile ekhaya sokuthi asibalekele egoli sitotwe yasegoli sitotwe yamanje segoli hambe wetotwe ekhaya lihambe asiyekeleni into sikhipheni izanu pf le asileni sikhipheni izanu pf hayi ukuthi sithi uChabangu uright uChabangu yidoti phugeni yidoti
njani ku-Studio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kawuhlungukayo liyangikwatisa into eliyikhulumayo vele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi hwayi lina ligxeka i-CCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni hwayi lina lingabambani le-CCC likhiphisana uphefu kwai igijimele i-CCC iyenzeni iyenzeni akhe liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa zilima zabantu
lawo bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318 siziphethe ngebezihamba phambili ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengezochabangu kuselobele umphathintambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile ku-TCCC owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokope uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo, Ntungamilinkomo.